ukuhamba kuhle kakhulu azizwa ngokudla ngokudla okuningi okungenzakala ngoba phela into akwazi ukuthi into ze-politics lezi it's all about power. Omunye umuntu angagcina esefuna i-power at whatever cost and whatever means. Kodwa kumele ngithi masinyane ngibonge uZulu wezamthetho ukuthi bawethi umsebenzi obuhle kungela ngidla ngidla obukhulu kakhulu yesizwile lapha nalapha. Into ezinjalo ziyatholakala ngithemba. Kodwa okusalayo, the overall picture is that izamthetho crazy day, abantu bethu bahambile bayokhetha abameli babo ababafunayo.
Yebo, uNcube ubona njani ukukhululeka kanjani nxa sikhangela ukukhetho lunje?
Sikubona kusenzakala lapha bakuDube akumangalisi. Kuyatshengisa ukuthi idemokhrasi kayikho vele kuzana. Njalo ayisiyonto eqala namhlanje, lokho kwasukela even before ukuthi kutholakale i-independence. Othatha isikhundla usithatha ngokuthi agenqula abanye abashaya. Kuyayangisa kakhulu esikubona kusenzakala kuma-primary elections awezana. Nxa betshayana bona soyana, asithi bese kusiza elinye ibandla, nansi Freedom Alliance, kumbe nguthuma sokumele ancintisane lomuntu we-Freedom Alliance. Uyabona ukuthi kuphuma izidumbu phela lapho.
Thuma, ngena baba.
Akusoze kuswelakale endaweni eziningi lasemabandleni ahlukeneyo ukubana sithole abantu abangabalelo kuze ingqondo ezinjalo. Kodwa yikho ngithekela mina ngibonge ukubana umphakathi, i-generality of ibandla lethu, benze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo. Asithi sonke esifuna ukubambelela ku-power to whatever extent, abanye siyavuma i-democracy, hayi, umfowethu unqobile, mina namhlanje hayi bengasola ngalami, impilo iqhubeke siya phambili. So asiyofike esingayifaka silinganise even ama-general elections lento ezinjalo. Lokhu ngokwangapha ekhaya, kodwa nxa siphuma phandle sesiya kuma-general elections, sihamba sesisebenzisa ilokhu zenu. Ukuvumelana okuyabe kukhona ku-electoral laws zethu ezikhona elizweni, silandele constitution yangkhona. So angiboni kuna kule need of any fear. Kodwa ke njengoba ngithilo, awusoze uswele vele ukudla udlongo lapha
lapha.
Okusala sifuna ukuthi ngabe into yonke ihamba kuphi.
Ye, Ncube, nanto ukuthi yabo khona.
Ngike ngikubuze Chuma, lobu ngeke umphendule, kuyini elikubangayo? Ngoba ungabona kuliwa kubangwa isathiyane umuntu lomfowabo nxa kuyakutshengisa ukuthi khona nxa kungafika umakhelwane ofuna ukudlisathiyane ukuthi kuzakwenzakalani. Lokhu into ebangwa khona fana yikuthi ngingangena ngoba lilibandle lilodwa phela lilwelayo, ngingangena mina kusho ukuthi sengisuthi wena usulambile. Yikho kubangayo khonokho. Nxa lingazange liwulungise umbusazwe wenu Juma ukuthi ungabi ngokuzenzela isisu sakho, vele lizabulalana vele khonapho. And noma ungakudown player, ngiyazi mina ukuthi nxa sokungomunye umuntu ongekho ebandleni lenu lilenzondo enje umuntu lomfowabo likuzana, kambi lizwe yisibonelo bani elisipha uzulu?
Ye Juma, nakumbuso
akula nto endiwa ukuthi awungangena esikhundleni kumbe sukapula. Baningi abantu kathesi engawuthi ngisabona abahlala ezikhundleni from kudala. Into ekhona nje ukuthi abantu bayathanda ukubana, uyathanda ukubana umuntu ahlale ethiwa ngu-chairman kumbe ethiwa ngu-secretary walokhu nalokhu, alaye akabusa abantu. Not ukuthi nje mhlawumbe kulezi zulu zophakathi kumbe ethiwa sokunesinkwa sukapula kumbe sokunjaninjani. Abantu vele ukuvamile vele ungabona ungumuntu uthanda ukuhlala ukhokhelwa kuphela, uyabule problem Ncube. Kumele lawo ukufike kuphoyi lokuthi lawo ukukhokhele ukuthi nxa ufika abantu basukume bekunika isitulo ukuhlale laphana. Into emnandiyana vele, it's a human instinct. Omele wonke umuntu abe layo, ungabona ungelayo yona le instinct and then you are dangerous. So
bengibona mina esintwini nxa uthunywa kuthi uyahamba uyegamula izigodi uthunywa ngubaba, ngibe sengibona umfowethu ezonitshaya ukuthi izigodo kaziye ganyulwa nguye ebanga sibanga ukuthunywa. Kulohlupho kukhona lapho mangoyi yasona, ngoba ukuze sibange ukuthunywa kusho ukuthi kule nyosi engizafika ngizidla khona le egangeni okulezigodo khona kusho ukuthi ngiyakwazi ukuthi kulolutho engifuna ukuyaludla. Yilo umzilo nalolo luhluphayo.
but kono kwalo ubona lezi yafika so bese ubona mama beshuma bekuhlabelela so bese uzwa ihlabu zalezi yiko yilo lujula ngona la plan ngoba akulo kunye akulo mbetho yakuthi imali ngiyakona hayi uludlelo lolwana nje ukuthi ngingumkhokheli is enough